Umbalisi uNdongwa okwakuqala okumele simkhangele khona la nxa thina siyi-athuzi sikhuluma ngokuthi lilunga lethu ngumuntu ogogekileyo osebenzisa i-artificial leg, osebenzisa i-artificial hand. Nxa esejele ugeziswa nzima, ugeziswa mbani, ngoba ukugeza uyancediswa ngunkosikazi wakhe, ukugqoka, ukudla, ngumuntu odinga ukuthi ancediswe. Okwesibili ngumbalisi owe-ICT esikhangelela ukuthi nxa elokhu esentolongweni engathonisiswa, kungazakala ukuthi ulecala kumbe kalacala, kubisela abantwana abafundisa emuva. Asiyala abantu nxa belamacala kumele babotshwe, kodwa abantu bengabotshelwa ukuthakazelela usuku oluthakazelela i-Afrika yonke. Kuni namagqwetha akhe ecela ukuthi umndodalwana athonisiswe vele ekhaya. Imbangela kuyikhona ukuthi udinga ukunakekelwa angikakuthole ejele. Kokunye sike sabayekela lamhla nanxa bengaze bemkhiphe. Unkosikazi wakhe laye wade vuka esiya ekhoti edwele iplakadi ethi free wodokwa laye wahle wabotshwa. Asazi ukuthi nxa ebekhitshwa abantwana babo bazabe benjani kumbe betheni.
Kuyini elikhangelele ukubona kusenzakala?
Sikhangelele ukuthi banikezwe ithuba lokuthola ibail. UNdongwa laye akathola ithuba lokuya esibhedlela ayenze ama-medical check-up, ukuhlolwa ukuthi njengoba sehlala isikhathi eside kangaka akukho yini ukuhlukumezeka osekube khona kusimo akiso. Babuye bathole ithuba lokuthi uNdongwa akayehlangana labantwana bakhe. Izikolo sezivuliwe, abantwana lokhu belahlekelwa imfundo. Ungasijabulisa ukuthi onikolu baphumile, kodwa ekuqaleni vele umntwana wesikolo abotshwa azahlala isikhathi esingakeyana evalelwe entolongweni. Kumfundisani kusisangani? Thina njenge-athos city umuntu wonke oseZimbabwe usengu-chairperson we-SADC, njengoba u-chairperson be-SADC kunikezwa ilizwe. Simkhangeleke upresident abuye abe ngu-chairperson we-SADC ukuthi sokumele njengoba izinto ezinzima sezibikwa kuye ze-SADC. Lokhu sikubika evele kukhangile. Kangenele kundaba yalaba abantu abalokhu bejitsha entolongweni engona ngalutho.
Amapholisa asemangalelwe yilaba ababotshiwe ukuthi abahlukuluza. Ubone ngani linyathelo elihle yini le?
Linyathelo elihle nxa selikhangile, kodwa esikhangele ukuthi umhlaba wonke uzavula amehlo ukuthi kalisoze lifuqelwe ngaphansi kwekhapethi kube nje indaba phela kungelalutho.